Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani silukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 25 Zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso zabodokotela sezisole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko omnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokheli kahulumende ibulawa ngabomu ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19.
Ukukhuluma okunjalo ikukhuluma okungaqondanga ukubona ubuthakathi emuntwini ongakonanga umpende ekumenze abe ngumuntu omubi.
Isikhulumeli sikaNkosazana Dokozani Khupe sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT akukuthi uKhupe wayekhona emhlanganweni we-Standing Committee owenzwe ngeviki edlulileyo ngamanga ngoba wayengekho.
Umama ukulokhu abakubiza i-remission ye-cancer, so ukurecover kwakhe akufani nokomuntu wonke.
Umongameli Joe Biden usethule umthetho oza kwenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe ale gcikwane le-coronavirus elitsha elithelelwana kalula ukuthi bengazangena elizweni leMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso zabodokotela labanye abalwela ilungelo loluntu sebesole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokeli kahulumende ibulawa ngabomu ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19. UMangwana wethulela imbiko enkundleni yokuxhumana e-Twitter izolo esithi bakhona abanye odokotela abangababulali abafuna ukubulala inkokheli yezanu PF. Sikhuluma nje sokulabaphathi intambo bakahulumende abane asebebulewe i-COVID-19 njalo abanye bathiwa ibalalise phansi. UMangwana ucithile umbiko wakhe ngemva kokuba inhlanganiso zabodokotela ezibalisa eZimbabwe Doctors for Human Rights leZimbabwe Senior Doctors Association zisole amazwi la. Zimkhumbuza uMangwana ukuthi kulabo dokotela abahlanu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uzulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism njalo eyingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Sixoxe noNcube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Inkulumo kaMangwana iveza kahle kamhlophe ukuthi kabahloniphi odokotela, kabahloniphi science. Ukukhuluma okunjalo ikukhuluma okungaqondanga ukubona ubuthakathi emuntwini ongakonanga umpende ekumenze abe ngumuntu omubi. Yikuhlasela isithunzi sabodokotela lokho okuthiwa ireputation ngamazwi angafanelanga kakhulunye angasilo qiniso. Aveza kahle kamhlophe ukuthi abakwazi abakhuluma ngakho. Abantu abafayo kakhulu ababulawa ngodokotela, ama ministers afileyo malutshwane kakhulu lawo kabulawa ngodokotela, ayafa ngoba avele kuyafiwa ku-COVID-19. Esikubonayo ukuthi ama ministers kahloniphi imithetho yomhlaba ye-COVID-19, kabahloniphi imithetho yomhlaba ye-Zimbabwe. Bayathelelana ngokuba besenza amadili lamaphathi ama-birthday party bengabantu abadala kulokuthi bavikeleke bahloniphe umthetho. Abahloniphe umthetho benze lokho abakutshela abantu, bengakutshela abantu okunye bona benza okunye.
Kahle kahle kuyini okusenzakala lapha ukuthi baze bakhulume into enje? Into azicabangela ngayo yena uNick Mangwana kumbe kukhona abake bakukhulume ngabe bonke beyinkokheli yezanu PF ngenxa yokufa kwaba kwenkokheli yona ebandla lona le?
Into ayikhulumayo uMangwana ayimangalisi ukuthi ikhulunywe, kayisho ngqondo yakhe yedwa, ingqondo yabo bonke abaphezulu khona ngale, ngokuba vele kabelatshwa eZimbabwe bajwayele ukwelatshwa eChina kwezinye izindawo. njenje iCovid-19 ukuthi bangayikhona. Ngakho ke akumangalisi ukuthi ubone becabangela odokotela bethu ukuthi bangabathakathi. Thina sesajwayele ukwelatshwa ngodokotela balapha eZimbabwe, siyakwazi ukuthi balolwazi, bazama ngayo yonke indlela lokho abangakwenza esimene esinzima kangaka. Kodwa ke laba sebajwayela ukubanjwa ngabanye amadokotela kwezinye indawo, yingakho bebabona odokotela bengabathakathi. Kanti ke uqakathekile ukuthi upresident aziphathe ngendlela ehlonipha iCovid-19, ominista labo ngokunjalo bangakhuluma okunye benza okunye, bangafundisa abantu okunye benza okunye, bangathi abantu bangayi emadilini bona baye emadilini, bangathi abantu bangayi kuma birthday party bona baye kuma birthday party. Kumele bahloniphe imithetho yomhlaba, bavikeleke lesizwe sonke, sivikele ngokuziphatha okufaneleyo.
Umnumzana Efidlela Ncube lilunga lenhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitoring Mechanism, njalo engcwethi ehlaziya ezombusazwe. Ube khuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Kunjalo nje,
ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamashumi amathathu lanye 31 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo elizweni jikelele. Abedlula amakhulu amathathu 313 babanjwe leli gcikwane izolo. Bonke ngabalithelelwe elizweni, njalo iningi labo abedlula ikhulu lamachumi amahlanu lasikhombisa 157 ngabe Harare. Kwalandela abakobulawayo abangamachumi amabili lasikhombisa 27. Kuthi ezinye izigaba zaba labanye abalutshwana. Kwababhubhileyo iHarare iyakhokhela njalo ngabangamachumi amabili, kuthi lezi ezinye izigaba lazo zaba labanye abalutshwana ababhubhileyo. Isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube awukuthi uKhuphe wayekhona emhlanganweni owenziwe ngeviki edluleyo ngawamanga ngoba wayengekho. Ibandla leli lenze umhlangano wedale lenkokheli emqoka e-standing committee ngeviki edluleyo kusetshenziswa inhlelo zobulembu be-internet. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Witness Dube watshela iStudio 7 ukuthi inkokheli yonke yebandla yayikhona emhlanganweni lo.
Akuzange kube loxolisileyo ngoba umhlangano ubuse u-social media, ngakho wonke umuntu ukwanisile ukubana abe khona kulowo mhlangano. Ukukhulunywa into eziningi okubalisela ukuhlaziya kabanzi ukuthi kambe njengoba sikusona lesi simo sombhuqazwe we-COVID-19 kumele ilizwe lenzeni, kumele thina njengabantu abalibandla eliphikisayo ngokusemthethweni eParliament singenza manyathelo bani okubana sibone ukuthi siyancedisana lo hulumende okhona ukuthi silethe izixazululo ebantwini izo zonke inhlupho abazikhangeleyo ngalesi sikhathi.
Ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phugeni. Saqala ngokumbuza ukuthi uMakhuphe wayekhona na emhlanganweni lo.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Umama uGqirha uKhuphe ngizokhumbula ukuthi wabanjwa umkhuhlane we-COVID mhlaka 30. Uthe sebanjwa i-COVID ke hayi wasesiya ku-isolation. Namanje nje usalwisana lakho njengoba bengengasho maphambilini kwami kwamanye ama-interviews esiwenzile ukuthi umama ukulokhu abakubiza i-remission ye-cancer. So uku-recover kwakhe akufani nokomuntu wonke. Kukuphendula direct umbuzo wakho, hayi umama kaka-attendi any meeting, kakakhulumi lutho lwepolitics from mhlaka 30 lokhe wabanjwa lo mkhuhlane we-COVID-19. Usalwisana nawo nje. Into aseyikhulumile kuphela angitshele yona ukuthi abantu akwenze konke okusemandleni ukuthi bangalibambi leli gcikwane le-COVID ngoba hayi liyabulala ngempela.
Yena kodwa uthini ngodaba lobukhokheli bebandla le-MDCT? Elokhu ezayiphikisa yini impumela yokhetho olwenziwayo kwakhethwa umnumzana Douglas Monzo?
Engakaguli umama, uzokhumbula ukuthi uke wabamba i-press conference nami ngengabambi press conference ngikhuluma izinto engijele zona ngokwazi kwami and le position ngiyazi ngakashintshi ngoba ngengakhuluma nami nobaba uprofessor Madu ethi ulinde ukuthi umama asile bese beyaqala ukukhuluma kodwa into ayikhulumile ukuthi hayi hayi awukaze nje akungeke nje kulunge ukuthi lo kya kwenzekayo kuvumakale ukuthi khona ngempela okubhalwe ku constitution eyo party even nelizwe nayo ne supreme court ibingacabangi phela ukuthi abantu bazochaywa abantu baphoselwe phandle kwenzakala njengendlalana la kubonayo kuma bona kude oemlenjini la ebizwa ithi internet so ngimgcine elapha bengingakezwa okunye okungayisikho lokho angifuni ke ukuthi bese ngiyafaka amazwi emlonjeni nakhe kodwa ngifuna ukuthi ngimgcine elapho nje ta so sizozama esengathi uyalulama mama ukuthi inkulumo yakhe lo babu uprofessor Maduka ihambise yakuphi
lo ke ngumnomzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sika Nkosazana Thokozani Khuphe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwobulawayo
lo ngumsakazo we studio 7 sisakaza eZimbabwe this is what siphuma a voice of America at the Washington DC chabo
okwamanje besikhangela eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo iphephandaba leHerald lithi iziphathamandla zikahulumende ezimbili umnumzana Joel Madiza lo wayengumkhokheli wamapholisa emajele umnumzana Paradzai Zimondi baphiwe inhlonipho yamakhawe esizwe njalo bazabekwa kuyona le iviki kodwa akukhulunywanga ukuthi nini omunye wabo umnumzana Sibusiso Moyo uthiwa uzabekwa ngolwesithathu emathuneni eHeroes Acre bonke bona laba ababhubhileyo babulewe yi-COVID-19 iphephandaba lobulembu be-intanethi le-News Hawks lithi wayeyingcwethi kugatsha lwezokukhalipha kwezomvikela umnumzana Zefania Nkomo kasekho uNkomo ubesebenzela inhlanganiso eqoqa imbali yevuyo lezibra iMafela Trust uNkomo ubulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisethulele yona nge-WhatsApp.
Njengoba lwesitudio 7 ninjani ngathi nasiyaphila siphambili ngoshanisa phambili ngoshanisa makhophepha sikhona thina sengavota uyishanisa tolibelitre kafika amasini sevotile babaushanisa igama emandlovu
sayibonani sayibonani lonke lisebenza kustudio 7 ngizathanda ukuthi lami into ifahlafahla nje okuncane ngokukhetheyo mina into engikhala ngayo ukuthi sokuthiwa lokudawuni futhi ekhaya abantu labade bebuyile ekhaya bethi bazayenza njani bayenza njani la abantu ababuyile ekhaya ngoba abantu phela kade bebuye ukuthi bazodlala ilokho i-chef besekhaya bona manje uma sokuthiwa lokudawuni bazakwazi njani ukuthi bebuyele emsebenzini ngimozwe ukuthi bayaphelela emsebenzi so hayi ngiyacela ukuthi hayi upresident kazame ukuthi like elokhuze ngoba phela abantu abasebenzela ukuze nangeke bekwazi ukuthi bephile lapha ekhaya ngoba njengoba kule ndlala engaka ekhaya babezama ukuthi labo beziphilise manje uma selibavalela lena ekhaya ngamantu okudawuneni ngisho ukuthi benze njani mina engikhulumayo ngikhulumani lapha elokuzeni ngisebenhla ngeke ziqambibise
alo studio 7 mina ngibonani abantu laba abasola kakhulu bethi ye America ye sizitshengisele kuthini kuntheni ungathangani ngabantu bezanu laba abafuna ukuthi kuthiwe ama sanction kakhutshwe yafakwe yilizwe laleseli lamanye ama-sanction. Njalo ungakhangela abantu abadistractive vele ngabantu abamnyama. Kulokhu ngabantu abamnyama kusuka lapho ongelamizi kusiyaphephela kwala America, kusuka kusuke violent kwelo kusekela izanu kwesokudistort izinto eziningi. Kwesokufuka ukuthi kuthiwe hey America umhlaba wonke kuyini America? America le yilizwe. Kulokhu kukhulunywa uTrump idemokrasi yabo i-right ngoba kathesi bekungakadutshulana nabantu, bekungakabothana labantu. Lapho izanu iyabe sifake 10,000 abantu ejele, 50 bebebulewe ebejijelekwe yindawo. So please bantu abamnyama, akelekeni ukhuluma indaba ze-America. Uyeni ukhuluma ngokwenu kwezanu kwekhaya lapha, that's rubbish.
Sanibonani minjani. Ngingathanda ukulalela indaba ze-Studio 7 ngise-South Africa, ekhaya kuse-Plumtree. Into ekhona ukuthi angazi ukuthi ngazithola kanjani, okanye ningakwazi ukuthi nibe ningisendela kule namba yini. Ngiyabonga, uphelela nami khona pha, nginawo amane.
Injani umsakazo we-Studio 7? Ngikhuluma lo Mankala njalo endani yase-Steers, umama kaLuyanda. Ngithi cela lingifakele umlayezo wami, ngivulele phambi. Izinto zinzima, ngikhuluma nje namhlanje impuphu ikhwelile. Kunzima abadala basebenzi, abadali baphinde basuke kubo Christmas. Imali yakhona iphelile, so abanamali yokuthenga lewulisele oke yagcina last year September. Kunzima, ncedani, ncedi langabozupho besike lathi isikhola sizafinyelela ukugada noma kuyi-COVID kushe. Yabonga mstudio.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, minjani. Mina ngumkhokheli Ndlovu, ngijwayele ukucane kodwa kwamazwe ngisekhotshwane. Kendlela ubaba othethanisa kule phathi, lili sithi lile phathi linalivuka izolo. Into zephathi lize lizikhulumayo, yi-250 kuphele eChaiwan, shana ama-250 kuphela. Khathesi uzabona umnyaka nozoziyaphela. Izindana zabakhona ukuthi isitha ngeke beli sinqobe lisingafuni. Khathesi umngwangura uyadlelana lomnangako. Angizithi iphathi enkulu, singabona msakazi.
Linjani bantu be-Studio 7. Siyabonga kakhulu ukuthola indaba eziqondileyo elisitshela zona nsuku zonke. Mina lo mbuzo nje kulowo baba lo othi yena kubizwe uChamisa abuye ezochasisa ukuthi yena ule party. Uyazizwa nje nalo umuntu ayinto ayikhuluma. Yena kahambe ebuza uMonzora wathi lo makhuphe ukuthi khona abantu abalabo bangaki. Nxa esitheni uChamisa kala party uzama ukutshona. Kayazi into akhuluma ngayo umuntu lo.
Ngiyelela ku-Studio 7, igama lami ngubheki Moyo, wasetsholotsho kumadabu ezibomvu. Ngibonga nje labantu bakithi endaweni esembonile ukuthi bayazama labo. Kathesi sibona nje ubaba usebhuku usadingani. Uyabuya nje nama-sanitizer emngcwabeni kumbe emhlanganweni, ebuya nama-sanitizer nikeze umvillage worker ehambe efafaza abantu izandla. Labantu sibile emngcwabeni lapha bayakwanisa ukuthi begqoke ama-mask, kodwa-ke ngingazile ukuthi yi-social distance engabona nje iblawayo laphana sihamba sivikana namaphoyisa. Kodwa emabhasini kazukho anzange ngibone i-social distancing, ngoba nje sebe sihleli nje ukuba nje sigade amakhombi. Kodwa-ke hhayi bona nakhona bayasanitize manje, akusafani nakudala. Lami nje ngibingelela emsakazweni, abasakazi bakithi abasakaza izindaba ezimnandi. Ngifisa nje nami ukuthi lami ngingathola ithuba ukudlulisa amazwi afana nalawo ukuthi ngaya lezigaba zonke emakhaya abantu bayagqoka amamaski. Ngiyabonga balaleli, mbonge nabasakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu, elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. umthethwandaba womhlaba we-International Criminal Court uthi usubophe owayekhokhela ibutho leseleka elakwele Central African Republic esetheswa amacala ombhuqazwe. UMahamad Said Abdel Kani ubikwa eziningele emapholiseni. Abatshengiselayo edolobheni lakwele Dutch ele Eindhoven bathise izakhiwo batshaya amapholisa ngamatshe bebhikitsha phezu kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus abathi kumele yegethiswe. Kwezemelika, osengumongameli welemelika umnumzana Joe Biden izolo wethule umthetho ozenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe abalisa ele Brazil, UK, lamanye amazwe awezokazi le Europe ukuthi bengazangena elizweni lemelika kumizamo yokwehlisa amathuba okumemetheka kwegciwane le-coronavirus elitsha elibikwa lilobukhali njalo lithelelwana lula. Lokhu kwenzakala inani labaligciwane leli kwele Melika selisedlula izigidi ezingamashumi amabili lanhlanu 25 million kwabhubha abazinkulungwane ezingamakhulu amane 417,000. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson ohlala esigabeni seTexas.
Mnumzana Kande, umkhuhlane lo we-COVID-19 uhlasele zonke indawo amazwe wonke umhlaba wonke kodwa ke lapha mina ngihlala edolobheni leDallas eTexas kubi kakhulu sibili umkhuhlane uyamemetheka njalo sibona indawo eziningi zivala njalo abantu balokhu begqugquzelwa ukuthi bangabuthani babe ndawonye babe baningi abantu kabazama ukuhlala ezindlini ngoba hayi umkhuhlane uyamemetheka sibili kuyabonakala lenani labantu abaphubhayo umbe mhlawumbe ngithi abawubambayo ibonakala nje likhwela ngakho hayi kunzima sibili umkhuhlane uyamemetheka.
Bakhona osuke wabezwa besithi abafuni kuhlatshwa ijekiseni le okuthiwa iyavikela ukuthi umuntu angabambi leli gciwane.
Baningi abantu mpela abalembuzo eminingi mayelana ngejekiseni leli okuthiwa yilo lona elingasiza ukuze sivikele igciwane le COVID-19. Kodwa ke sivumelane ukuthi hey ziningi into esezikhulunywe lapha lezi ezibizwa ngolimi lwesiNgisi ukuthiwa ngama conspiracy theories engakuchaza nje ngesiNdebele ukuthi inkulumo eziningi ezisola kumbe ezethusa ezenza abantu bethuke nxa kukhulunywa ngaleli Jackson. Ngakho abanye bayesaba kungesi ukuthi kabafuni kodwa nje ngendlela nje okulenkulumo mayelana nale Jackson kwenza abantu besaba njalo abantu balelungelo lokuthi besabe kodwa ke sinanzelela ukuthi lokhu kungabe kuyinto embi ngoba besaba into engabasiza mhlawumbe futhi singaphiki ukuthi ngaba ukuthi besabe ngoba kukhona abakusolayo okuliqiniso ngayo le Jackson. Ngakho ke kunzima mnumzane sizake sibone ukuthi kuzophetha ngani sesike sabona lapha labanye abantu bekhuluma after sebethethe lelo Jackson ukuthi hayi umzimba kawuphathekanga umzimba wami usubuhlungu ngapha langapha kuyethusa khona ukhena abantu. Ngakho okwakhathesi hayi kunzima asazi nokuthi singathini kodwa yebo bakhona mpela abantu abethukileyo abangayifuniyo ukuyithatha le Jackson.
Lo ke ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Texas.
Yeah.
Ingoma kaDlamdlam uMadlela Sikhobokhobo singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso zabodokotela sezisole amazwi kanobhala kuhlangothi lukahulumende lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana awukuthi inkokeli kahulumende ibulawa ngabodokotela abacatsha nge-COVID-19. Isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe sithi amazwi esikhulumeli sebandla le-MDCT awukuthi uKhuphe wayekhona emhlanganweni oyenziwe ngeviki edluleyo ngawamanga ngoba wayengekho. Umongameli Joe Biden usethule umthetho ozakwenqabela abavela kwele South Africa lamanye amazwe alegcikwane le-coronavirus elitsha elithelelwana kalula. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivaleliswayo noChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.